imizamo kahulumende yena le ekhona eyokuthi indlela yokuvuselela amandla kagesi iyindlela uhulumende njengomongameli ethulile ukuthi indlela uhulumende ayikhangeleleyo ukuthi ayiqhube. Kodwa khona kokuthiwo ukwesabela olakho kipsh ukuthi kwesinye isikhathi imali ezinye zingaziphanjulwa. Iqiniso kuyenzakala lokho ngoba kwesinye isikhathi hanti uhulumende usebenza ngokuthi ukuthumela abantu abazakwenza le ngathi ezizakwenza zenezo. Akuswelakali into ezinjengalezo njengoba kade siyakhangela izimo e-South Africa ngabe yabona i-Eskom yenalena la yiyo hlupho olufana naye leli hlupho indaba lamagetsi linabile kakhulu lugcwele indawo yonke. Ngokunjalo kodwa-ke imizamo kahulumende ikhona imele lathi siyisekeleni sibonele ukuthi kuzasifikisa nathi ngoba udubo lwamagetsi lukhona sinedube asomanga lawo amagetsi udubo lwamagetsi lukhulile ngako ngesho kumele uhulumende masinyani sibili ngokuphangisa abone ukuthi kuba nemizamo yokuthi ancedise abantu phakathi kodubo phakathi kwalo.
Nxa uhulumende zama ukuthi ancedise abantu khonapho siyabona ukuthi imali iyaqamjulwa sibili okunye okumangalisayo ayisoze iqanjulwe futhi njalo.
Kungumlando kahulumende ukuthi ananzelele ukuthi enhlelweni zakhe eziqakathekile kangaka ayisiyo ndlela yokuthi abantu bebebetshise izimali betshontsha besenza izinto ezingayisizo. Ngokunjalo kumele ukuthi uhulumende abe le ndlela kakhulu yokwenqabela ukuthi imali lezo zilandelewe zibone ukuthi zisebenze kuhle. Kungumlando wakhe uhulumende khonokho. Kunokuthi nje kuphe ngiyelulelwa nje abantu bezenzela ubusela besenza kanjani imisebenzi yakhona iqini ngasaphutshana imisebenzi yakhona iqini futhi isalele endleleni. Siyakubona khona kuzindawo even into enzela into emgwaqo imali ziyasibela zisetshenziswa ngendlela ezingayisizo. So kumele uhulumende kumele kwelulise ngoba i-corruption iyegcweleka kakhulu kwezulu samanawo.